adisendaba ku VOA indebele.
Elingali vuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolosithathu mhla ka 10 kuNtulikazi 2019 igama lami ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamgcini sihlalo webandla le MDC mnumzana Job Sikhala uzamiswa emthethwandaba lamhlanje esetheswa icala lokutshotshozela ukugenqula uhulumende elilesigwebo esilukhuni kakhulu.
Kodwa lokhu kade sekukhulunywa ukuthi thina sikhanya sibe ibandla elizama ukuthi lilethe udlame lodlakela eZimbabwe lihluthi nombuso ngenkani. Lokhu kade sikuphika, ngakho-ke asiqinisa ukuthi simlahlile ubaba Sikhala.
Umlilo olumathe esibhedlela seSt Luke's eLupane ngomvulo ebusuku utshabalalise impahla ebalisa imithi lemitshina ebiza imali edlula $250,000.
Sileyile ukuze niwodi yakhona yonke kodwa abantwana abancane laba nabomama abazifeliye bafika bewe khona bethole konke usizo oluningi.
Lamhlanje kuhlelo lwethu lapho esixoxa lengcwethi ezombusazwe sizibuza ukuthi kwenziweni elizweni ukuze kube lenqubela phambili. Sixoxa lomnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo.
Into yokuqala sibili ekhona ngakuyavuma, angazi kuzaze kube wuphi umnyaka njengoba laba bethu bayehluleka ukuphathilisa. Ngakuvuma sibili kusithinte uhulumende, sibone ukuthi abanye abazangena abalandelayo kuhambilizelele bangaliphatha njani.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umsekeli kamgcini sihlalo webandla leMDC umnumzana Job Sikhala uzamiswa emthethwandaba lamhlanje esetheswa icala lokutshotshozela ukugenqulwa kukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Umnumzana Sikhala ubotshwe izolo phezu kamazwi awethule ngempelaviki ebhikita emhlanganweni awukuthi bazagenqula uMnangagwa embusweni ukhetho luka-2023 lungakafiki. Ukubotshwa kukaSikhala kwenza inani lasebebotshelwe icala elifanayo lonyaka lifike kumashumi amabili lanye. Isikhulumeli se-MDC uMnumzana Fortune Daniel Molokele utshele uNtungameli Nkomo Studio 7 ukuthi ubuningi babantu asebebotshiwe bebotshelwa leli cala kuveza ukuthi uMnangagwa ungumbusi owehluleka ukubusa okwedlula uRobert Mugabe.
Inani leli liyamangalisa kakhulu ukuthi nomnyaka lokho oqalile ngoZibandlela sokulabantu abangamashumi amabili lanye asebebotshiwe. Kwakungayenzakali konke lokhu kusesengumbuso kamongameli Mugabe. Kutshengisela ukuthi uhulumende lowo kulokho kwenzakale udlame lodlakela ngoZibandlela ulokhe ethukile, ngasavumela ukuthi lo nalowo olokukhonona anikeze ithuba lokuveza umbono wakhe ebantwini. Yikho ubaba uSikhala umhlonitho uSikhala ebotshiwe. Bayesaba.
Umsekeli wakho umnumzana Luke Tamborinyoka uthe ekhuluma phezu kwamazwi kaSikhala wathi yena uSikhala ubezikhulumela elilunga elizimeleyo, ubengakhulumeli bandla. Okuyinto ecunule kakhulu abasekeli benu abanengi abathi selimlahlile uSikhala. Ungathini ngalokho?
Thina njengenkokheli ze-MDC siyavumelana ukuthi kumele sisebenze ndawonye ukuthi silethe inguquko eZimbabwe. Ngakho-ke silomhlangano ekupheleni kweviki lapho siyabe sihlala khona sivumelana ukuthi siyahamba njani ngohlelo lwethu lokuletha inguquko eZimbabwe. Lokho kwenzakele ngempelaviki besizama ukuthi siqonqosele njengenhlanganiso ukuthi thina njenge-MDC siyabe simsekela u-vice chairman wethu ubaba uSikhala uMhlonitshwa Sikhala. Kodwa lokhu kade sokukhulunywa ukuthi thina sikhanya sibe ibandla elizama ukuthi lilethe udlame lodlakela eZimbabwe lihluthi nombuso ngenkani. Lokhu kade sikuphika, ngakho-ke asiqinisa ukuthi simlahlile ubaba uSikhala. Lokhu esilayo uMhlonitshwa lakusasa abantu abakhokheli nabasekeli beqembu lethu leMDC bavukele edale lecourt besiyamsekela.
Phakathi kwenu njengenkokheli ungathi libona ngaso linye yini phezu kwalolu daba kumbe bakhona abale mbono efanale abasekeli?
Sonke njengabakhokheli asamukeli umbuso kababomnankagwa ngoba siyakwazi ukuthi kwaba lokuqilibezelana kumphumela yokhetho yenyakenye. Ngakho-ke thina njenge-MDC besile Congress amaviki adlulwe savumelana ukuthi umbuso lo singathi ngesikhiwa asombuso o-legitimate ngoba siyakwazi ukuthi umongameli wethu ubaba uNelson Chamisa ngowanqoba kokhetho lwadlulayo unyakenye. Ngakho-ke njengabakhokheli be-MDC siyavumelana ukuthi uhulumende lo okhona asohulumende okazibuse mbu owavotwa nabantu abaningi ngaphezimbabwe, siyakwazi ukuthi njengenhlanganiso kumele siphume le nhlelo zokuthi kube le nguquko yezimbabwe eqotho.
Alo-ke ngumnumzana Fortune Daniel Molokele, isikhulumeli sebandla le-MDC, ubekhuluma ecingweni lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7 eseHarare. Umlilo olumathe esibhedlela seSt Luke's eLupane ngomvulo ebusuku utshabalalise impahla ebalisa imithi lemitshina yokwelapha ebiza imali edlula $250,000. Isibhedlela lesi ngesesonto yeRoma. Umqondisi wesibhedlela lesi uDokotela Phugi Chimberengwa utshele intatheli zindaba ukuthi akukaziwa imbangela yomlilo lo kodwa akulamuntu olimeleyo. UChimberengwa uthi kulezindlu ezinhlanu phakathi kweziyisithupha ezichileyo kakhulu kwatsha imithi yokwelapha abantwana labadala abadinga uncedo olugoqelwa lwamaphilisi okuthundubeza ubukhali begciwane le-HIV awukwelamisa imuli lokunye okunenginengi. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lesakhamuzi sedaluka khonale eLupane umnumzana Moven Qhelisa Ngwenya ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Uthile yilokuzini hodi yakhona yonke kodwa abantwana abancane laba labomama abazithwele bafika bewe khona bethole konke usizo olunengi labana bahlulwe izibeletho bahlelwa khona pha labomama nje i-health yonke egoqele kuze kuyefika emaphilizi nethu lawo okuvikela imisineli i-family council okunjengamaphilizi lani okuvikela lawo.
Kodwa kuthiwa uhambe njani khona?
Ngangikhona ngohlupho lonolukhona lwamagetsi lonozimbone kaningi lubangela khona ukuthina ukucima kwamagetsi ucima la uya kungasakwazi ukuthi ucitshile uma ucitshanga umlilo wakhona bantu uqhamuke ebusuku baswelekale ukuthi ngantu abantu bonke babe bejayisile so watsha kwakuyona leyo indawo.
Baningi anganani abantu obona ngazani bazaswela ukuthi baye ngaphi ngenxa yakhonokho?
Ngathi bonke abezempilo khona phana ngoba ngiyakhanya i-OR encane yona le yabomama abazithwelela abantwana abancane 0 to 5 years bonke bathole usizo kulona le indawo labomama bathole usizo. Hhayi labantwana abancane vele bayahlatshwa manje thini konke izinto ezabe ziphelele ngomlilo wona lowo nxa abantu bekhuluma ngoba namhla vele kutshone ezinyengane hhayi akuhambi kahle khona phana esentu ngoba abantu bedinga ukuthi kathi kwenzakaleni.
Singathi wena ngokuzwa kwakho sibili bona zana abantu bagcina besiya ngaphi nxa sokunje?
Hayi badinga usizo lozoncedo ngoba iLupane njenge-district iza nxa izakho okuncane izaza ukuleta ukuthi kuqhubeka iklinika naleyana i-FCS incediseka kodwa vele kakula lutho sizazi usizo lukhona ngoba nxa nsizwa abantu bathone bethumela lezithombe endaweni ezitshiyeneyo nesiba sokuluhlupho lwabe selukhondane lemathinoti yonke jikelele ngezempilo khonaphaa.
Singathi ngesimo somnotho weZimbabwe esingazani siphansi kumbe ngithi esibi ubona zani pho kuyalungiseka khonokho okwenzekale?
Dube asikwazi enkosini njona abantu bekhuluma njealami iyakhuluma kuyazwakala indawo yonke kuzadingale kusizo olukhulu isandla sibile singancedisa ukuthi kukhaveke into yonke naleya ngoba yangikhanya imithina yona leyana yokuncedisa umama okukhangela ikhensa yezibeletho kuze uhlelo lunuzulwabantwana kuhlathwe emanjekhini imhlobo yonke kuthola kwaPaul kuweyo kwabantwana kuze kufike esigabeni sokuthi laba bafaka amajadela anilani bona bana iholi yona liyana yonke iyo ethile singasabali ngapha ngoba kulokuyholi yana okuncane ukuthi la kula abanye abangena ku-IT abana amafayili abawakhona phana but hhayi ngabe akufideka kukhona phana eduze kodwa yonke le yabantwana uhlelo lonke oluqondana labantwana abancane yilo luphelile labo mama.
Lo-ke ngumnumzana Morven Qhelisa Ngwenya, isakhamuzi sedaluka eLupane, ubexoxa ecingweni loGibbs Dube Studio 7 ekhona le eLupane. Ukuxhasa ibandla lezanu PF okwenziwa nguZulu ngomnyaka ka-2017 kuze kususwe owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe kwaba isibonelo sokuthi ibandla leli aliphathiswa ngoba kusasa liyakuphosela phansi kwebhasi. Lokhu kube sobala ngomvulo lapho amalunga aleli bandla angena ezitaladeni koBulawayo esithi afuna ukutshengisela ngenxa yokuqonga kwentengo impahla ezitolo. UZulu uzibukelele nje okuliqukwana okuncane kwabasekeli bezanu PF abazulazule okwemizuzwana andubana ba umbuthano wabo wacitheka ukutshengisela sokufadalele. Sixoxe lolwela ilungelo likaZulu wesigaba semaNdebeleni ekunhlanganiso yebheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo saqala ngombuza ukuthi kanti kungani uZulu wakobulawayo njengoba laye ehlaselwe ukuqonga kwentengo ezitolo engabambisananga indima labasekeli bebandla lezanu PF ngomvulo.
Okwenza abantu bakobulawa bengaphatheki uzananzelela ukuthi kubizwa ngohulumende. Uhulumende engilethemba lokuthi nguye okhuzuthe control osomabhizimusi. So ungabona uhulumende esenguye osetraka etrakela osomabhizimusi kutshengisa vele laye seyehlulekile. So abantu bakobulawa mbona ngazathi bayabonta hhayi ngabe kuthiwa ngobuhlupho lolu ayisomabhizimusi angabe phazamisa. Kusukela kuhulumende abamabhizimusi bebesebe-reacta to ama-policies kahulumende angacacile. Ngoba uma kungathiwa thengisa ngebhondi elizavuka kusasa kungazakali ukuthini akula surety ukuthi likhona kwesikhathi esinganani. So abantu bamabhizinisi lapho mase besenza intengo benza intengo leziyana ezizakwenza ukuthi kusasa bekwanisa ukuyathenga imali emkambo omnyama behoda ngaphandle kwelizwe ngoba izinto zonke lezi kazinjani kazenziwa ngabantu. So uhulumende wezano angeke aqile abantu beZimbabwe njengakwenza ngo-2017 esithi abantu beZimbabwe bayikhipha umgazi ubona bezama ukulungisa into yabo yezano.
Manje nxa kuyukuthi sokutshengisela abanye abantu abangaso bezanu bona abezanu bengayekela ukungenela labo batshengisele libona ungani kuyakutshengisani lokho?
Abantu bezanu samntwana banjengethelevishini akula muntu wezano ongasukuma atshengiselele kungasiyo zano emthungileyo ukuthi katshengiselele engakukhonona bengakukhononi besole bengasoli kodwa as long as ababaphethe bengathongi ukuthi kathesi sukumanini abasoze babasukuma.
Alo-ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo likaZulu wesigaba semaNdebeleni ekunhlanganiso yebheju likaZulu ubexoxa ke le Studio 7 ecingweni ekhona le koBulawayo. Okwakathesi asikhangeleni inhloko zendaba ezivela kumaphephandaba. Iphephandaba le-Times Love Live elakwele South Africa yilo-ke elithiwa njalo i-Sunday Times lithi umthethwandaba usowethule amasamanisi okubotshwa kukaBabes wodumo lesithandwa sakhe uMampintsha ngemva kokungayi emthethwandaba kudaba lokulwa kwababili laba. Iphephandaba le-Herald lithi izisebenzi zikahulumende seziqale ukuthola imali yama-allowance njalo ezinye lazo ezizahola kumalanga alandelayo zizathola iholo elithe xaxa ngenxa yokwengezelelwa kwama-allowance lawo. Okwamanje ke sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu. Ngamazwi ke eliwathumele kithi nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Liyenelisa lani ukusithumela ke imilayezelo yenu, siyifake emoyeni njengakathesi esikwenzayo.
Okokuqala, mbingelela abasakazi bethu abe-Studio 7, mbingelele labalaleli bonke nje abakamthwakazi. Mina igama nguStanley Gabadela Ncube, zalwa engondo laphana esigabeni selupane. Mina into vele kahle kahle engiyishoyo nge-government yethu le, into kumele benze first ngokukhuphula izinto, kumele bona beqale ukwehlisa i-fuel, amafutha. Bala, into kumele beyenze leyo andubana bethi abantu behlise izinto emashopu. Abantu bazoyehlisa njani bona kuqala izinto emashopu bona ipetroli beyakayiyehlisa? So nje ngathi badlala ngabantu lapho befuna ukubabambezela ngento engasebenzi. Baqale behlisa amafutha, ngoba amafutha iyakhuphula yonke lento le. So kuningi kuzabe kuzolandela. Otherwise kungaba ngcono kakhulu kulokho. Ngoba kumele beqale bona behlisa amafutha, beyeke lokho abakukhuluma lokho okungazwakaliyo lo. Lokho bebambezela abantu ngento enganamsebenzi, ngiyabonga.
Ngiyabonga mfakazi. Mina ngombono wami bengithi mina, uhulumende akahlale phansi ekhaya alungise izinto zasekhaya kuqala before aphumela phandle esiyanqusa amanye amazwe ngendaba zamabhizinisi. Ngoba akusiza ukuthi uphumele phandle ushiye abantwana bekhala ekhaya ungubaba. Kumele ubone ukuthi abantwana ma uhamba basele kahle. So lokho abakwenzayo bona bazenzela bona kwesabo isikhwama, abacabangeli uzulu. Okanti ukuba yinkosi uyinkosi ngabantu. Manje ma usicabangela wena ungacabangela abantu, lokho kwenza ukuthi abantu bahlale inhliziyo zabo zobuhlungu njalo bekhala ngaso sonke isikhathi. Okanti kumele bona njengoba uhulumeni bahlale phansi balungise indaba yaseZimbabwe kuqala nomphakathi, ukuze uma iphuma isiyaphandle esiyafuna esiyanxusa amabhizinisi ekwazi ukuthi ekhaya lakhe zonke izinto zimi kakuhle. Khona manje abantu bayakhala, sikhuluma manje koBulawayo kunamanzi, akuna gezi, kodwa yena uyasuka ayenxusa amanye amazwe ukuthi babuye bazovula amabhizinisi. Yapha amabhizinisi abazowavula kungena gezi into yokuqala. Labo bantu la mabhizinisi abazowavula azobesebenzisani, imitshini yabo izobesebenzisani kungena gezi, bazosebenzisani kungena amazwe elizweni. So ngezinye indlela kumele kuqale kulungise indaba yamanzi, kulungise indaba yogezi esekhaya yena. Aqala alungise lezo zinto before ezophumela ngaphandle eqala ukunxusa abantu bakwamanye amazwe.
Lo mqeqeshi weqembu le-Highlander lenguqu, yebo singathaba ukungena kwakhe, but as long as i-government yakithi iphuwa akunanto angayenza naye. As long as i-government i-weak kanje, akunanto angayenza ngakhona ukuyikwanisa naye, uza kwehluleka futhi njengalo amkhuphileyo. I-Highlander ne-Dynamo singinanzelela ukuthi sekungamaqembu enguqu awelize. Ma ilizwe liphuwa kanje, akukho lapho eziya kuya khona, unless and if ilizwe lisiba kahle lapho ezaqhubeka khona nalama team edlala kahle. Yiwo umbono wami engiwubona. As long as ilizwe linje, hayi amboni kusiyana. And at the end wona lama team mavuma azegcina relegate, and ungabona kuphuma i-Highlander ne-Timbare, hayi Zimbabwe kusenabhola. Hayi umongameli, yebo uyahamba singakuthini, but ekuhambeni kwakhe since waqalayo, hayi mina kamboni impumela eyohambo lwakhe. Ukuhamba kwakhe akusizi lutho, kuyafana nje nokuthi ngakahambanga. Angazi ukuthi na la ahleli khona ucabanga ukuthi kwenziwe kanjani. Njengoba engumongameli welizwe, abantu babhekele kuye, izinto zisenzakala kanje. Kwesinye isikhathi umgabe ubengcono kakhulu, Mugabe was far much better than him. Uma siqhathanisa umgabe ngesikhathi sakhe isinkwa besiy less than dollar and besisiza sibhabhule amabiscuit phezulu. Hayi, lokhu sisukubona namhlanje, i-cooking oil bekuyi-top tier, i-Coca-Cola bekuyi-top tier emashopu, i-Fanta bekuyi-top tier emashopu. Namhlanje ungene e-town uzeyophuma, ungene shop by shop uzeyophutha ngale kungela Coke shop. Uma kusenzakala njalo, engumongameli welizwe uthi senzeke. Kufana lo baba egumeni unezingane zakhe, izingane zikhala ngokudla, kodwa yena elapha hamba khona noma kuyakhe i-bedroom ubonakale sidle suthi abantwana bakhe belamba. Nguye-ke lo, ngitsho lenja ezela abantwana bayo andubana wona esuthe kumele ibone ukuthi iy'ngane zazidlile pho yena ngonjani. Hhayi bakwethu abake besizweni shuwa.
Lawo-ke bekungamazwi abalaleli be-Studio 7 abathumele ku-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lamhlanje-ke kuhlelo lwethu lapho esixoxa khona le ngcwethi kwezombusazwe sizibuza ukuthi kwenziweni elizweni ukuze kube lenqubela phambili. Sixoxa lo mnumzana Maduma, bekezela Maduma Fuzwa.
Ipolitiki zelizwe yizo ezingaphathi kuhle i-ikonomi yelizwe, ilizwe leli beselicina lisifa. Kodwa lona ilizwe lile notho yonke engayenza ukuthi siziphilele kuhle njengabantu beZimbabwe ngendlela esasiphila ngayo. Sore kukutho lokhu ngesikhathi ilizwe liphethwe ngamabhunu, yonke into yayihamba ngoba amakhiwa noma esincindezela, kodwa ukuphatha i-ikhonomi babekwazi. Abethu sisuke sakhululeka, kodwa sikhululeke sinjalo kabakwazi ukuphatha i-ikhonomi. So I think ukuthi ilizwe lethu lilunge, into yokuqala okumele yenziwe yikutshintsha i-mindset yama-politicians ethu, or else ukubatshintsha bonke completely nxa kuvuma, ngoba i-administration ye-ikhonomi ingane yabehlule. Ngayo ilizwe lethu i-ikhonomi yethu ihamba kuhle ngalokuthi kuvusa abantu okuningi lokhu vele ngakasilandaba lakho, but indlela ababusa ngayo iyesithwalisa nzima, iyenza ukuthi sicine sidubeka ngendlela esidubeka ngayo. Bayatshontsha, bale corruption, banamanga. So yikho lapha i-ikhonomi yelizwe efa khona, sokudubeka thina sonke esingalani le ndlela abaphatha ngayo ilizwe naleli.
Manje-ke kwenziweni Fuzwayo?
Into yokuqala sibili ekhona ngakuyavuma, angazi kuzaze kube wuphi umnyaka, njengoba laba bethengisethu bayehluleka ukuphatha ilizwe. Nxa kuvuma sibili kutshintshe uhulumende, sibone ukuthi abanye abazangena abalandelayo kambe ilizwe leli bangaliphatha njani, ngoba sabona amakhiwa eliphethe kuhle kakhulu. Noma sasizidubekela kodwa ilizwe ngokwalo i-ikhonomi izinto zazihlamba, konke kwaku-right. Ufice obaba bethu behola ama-$60 besifake emabhodini singu-5, yonke into ihamba. Khathesi sinje sehle kufaka yena umntwana oyedwa ebhodini yosivine day school, siyalayinela amafikelo, all those things sethu abantu abaphetheyo. Kuyabe kuhlula ukuphatha ilizwe, there's nothing wrong ngelizwe. So nxa kuvuma abantu bezimbabwe ake bekucabangisisa, ke sizameni abanye sibonti laba abangazanya kambe bona bangaphatha njani ilizwe, ngoba kade sakusele okunye singakwenzi. Kade belokhu bekuphindaphinda kulokhu ekuthiwa engxenye engxenye, but hayi, awukhanye ukuthi kusuka ngaphi kuya ngaphi.
Sesike saxoxa labanye basitshele ukubana bona bacabangela ukuthi labo abezombusazwe abahluphanayo umongameli Emmerson Mnangagwa lo mnumzana Nelson Chamisa bengahlala phansi bakhumisane umlotha, singabona umnotho uvuselelwa. Kungako liqiniso yini khona?
Hayi, mina ngisakuthembi lokho. I'm sorry to say sibili, ngisakuthembi. Kade kwakhulunyiswana, kabe wakhulumisana loNkomo kakutshintshanga, umgabe wakhulumisana loTswangirayi kakutshintshanga. Lakhona okukhulumisana kukhona, ngombono wami akula lutho luzatshintsha, ngoba into okukhulunyiswana ngayo kakukhulunyiswana nge-ikhonomi, kukhulunyiswana ngokubusa, bakhulumisana ngamandla abo kuze kufike isikhathi sokuthi kuyathi ngcono sishiye mina ngithathe 2 years lawe 2 years. Andabo ukuthi indaba yangkhona ayi kwi-ikhonomi yelizwe, isekuthini bona abantu bafuna ukubusa njani. And ukukhulumisana kwangikhona nje akhonokho okuproposwayo kuwesi ngokuthi koredi kunomunye ozifaka at a position engcono kuloyo munye, kuyakhulumisana kuthi wena and vele lokukhulumisana bayafanisela ukuthi bazakhulumisana but akukhanya bala ma steps abawenzayo bonke ukuthi sibonise ngeqiniso qiniso ukuthi bazimisele ukukhulumisana ikwenza ukuthi grand standing yesikhiwa ukuthi sizo lathi nami ngiyafuna ukukhuluma nomunye athi ngiyafuna ukukhuluma sokule one sokule more than a year kuloko kuthiwa nami ngiyafuna nami ngiyafuna kwehlulana nxabe lokukhulumisana kabakhulumisana but kuzancedana kuyatshintshana ngoba ngaze ukhulumisane bengahlangana phakathi laphakathi akula nto ezaphuma into efunakalayo ukuthi kutshintshwe nxa kungutshamisa ongenayo angene kuwuye sibekwazi ukuthi sesilento entsha uthamisa angene laphana futhi ilizwe ezimele yedwa kwezethu angasale solo omunye ngoba ngaze behlangane omunye uzasale lokhu esolo omunye futhi omunye ethi yimi engayenza ukuthi akuvele kutshintshe nxa kutshintshwa
kuyini okungenziwa kathesi simelele ukhetho oluzayo
nxa bezimisele bekhuluma iqiniso ngalokhu abakukhulumayo abantu abasiphetheyo ukuthi bona ilizwe leli bayalithanda and balifisela ukuthi into zihambe kuhle abaphetheyo kathesi kabavume ukuthi noma doda sesiyehlulekile bastephe down sifake i-transitional authority eyabantu abangalani lepolitiki abazasuka ebantwini baphathe ilizwe leli for iminyaka yena le eseleyo silungiselele ama-election bevuse i-economy silabantu abaningi big brains elizweni ezingavusa ilizwe leli bangene baphathe size siyefika leso sikhathi se-election sesikothi ilizwe selivukile selimile sesibakhetha sesibanika le direction madoda nxa lingena injongo yelizwe imiso kubuswa this way ngingakhangele i-America akulandaba lakubo mazwe khona ngayo i-America akukho labo UK kuyaziwa ukuthi ipolicy yelizwe injani longenayo uhamba ngayo hayi uzabuye ze-experimenta yezokwakha yezokwakha so singafaka i-transitional authority ezaprescribe ukuthi ilizwe liphathwe njani livuswe njani nxa sebezengena bepolitiki sesibagayida-ke thina ukuthi no madoda kuhanjwa this way koza kwehluleka siyatshintsha amanye amazwe kuyatshintsha khona ngapho lamazwe athuthukileyo ke kube ngama-republican ke kube ngabanye ke kube ngobani ke kube ngabanye ngoba baye kuyehlulekile okucatshangelwa ngabantu thina siloke sidonsa ngabantu abafana naye ambonthi siyakuya nga
Alo ke ngumnumzana bekezela madumafuzwayo ingcwethi ecubungula ezombusazwe besixoxa la ke kuhlelo lwethu lapho esihlaziya khona udaba lweZimbabwe sibuza ke ingcwethi ubana kanti vele kungenziwani ukuthi kube lenqubela phambili lilalele ke kusasa kwelinye ihlandla lengxoxwethu
Sondela ntokazi ungesabi ntombente ngizinikele ngaphelela sondela ngikukumba khumbe kancane ungesabeli ikhatshana angikathathi ukubobotheka kwakho kungenza ngikhotha khothe umlomo obakho ubuhle bume njalo uyinkanyezi yenhliziyo yami ngizinikele ngaphelela kuphaphatheke yami inhliziyo nxa ngikubona ngizwe ngathi le ngxenye yami inyoma umkile yaphaphatheka sondela eduze ekhekhe lenhliziyo yami ngiqome ngikukhombise ubunandi bempilo ungangiqoma ngiyasikhwela nyovana lesiya sihlahla esilapha niwenyukiyele umfula wokugwembe ugcwele ngingene kweyakho inhliziyo nawo uthole uthando oluqotho ngiqome ngizinganje ziqonde
ngalikhwa okancube esigqibela uhlelo lwethu ngemvuma yakhe emnandi akungiqome ye silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye lingakhohlwa olunye uhlelo ntambama ngo-half past 7